Ukuphawulwa kwebhangi labesifazane eleZimbabwe Women's Microfinance Bank okwenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo eHarare sekuthiye abanye besithi bazoyicela isivuthiwe ngoba uhulumende usengohlala ethembisa uZulu into eziningi kakhulu ngesikhathi somkhankaso wokhetho. Kodwa abanye ngabathi inyathelo leli liyancomeka ngoba litshengisa ukuba uhulumende uyanakekela abesifazane lanxa engelamali. Ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Masimba Kutshera utshele iStudio 7 ukuthi ibhanga leli lingaphathisa uZulu nxa lingasebenza kahle.
Bona njengani icebo elihle ukuthi kube le bank elinjalo. Engingakwaziyo ukuthi uhulumende unemali na iprogram enjengaleyo. Iqhubeke ngendlela okumele iqhubeke ngayo ngoba uduwo esilalo ukuthi ama-programs lawa siyawafuna kodwa imali yangikhona iyabe ingekho eyokuthi inhlelo zangikhona ziqhubekele phambili. Ngilethemba elokuthi ibhenki langikhona lizasebenza njengebhenki njalo uhlelo lwangikhona luzaba le mali enileyo eyokuthi luhambe kahle.
Kodwa omunye owesifazane unkosazana Rita Ndlovu uthi akuthembisi ukuthi leli bhanga lizasebenza ngemfanelo ngoba lisungulwe ngesikhathi esingayisiso isikhathi sokukhankasela ukhetho.
Singazanto isikhathi sonke nxa kukhampeyonwa kulezinto eziphumayo. Singazi kumbeni bakutsho ngeqiniso ngoba ilontshwe eHarare kuphela thina koBulawayo kasikakwazi ukuthi kuzahamba njani. Indi kasikwazi kumbe bakutsho ngenhliziyo zabo zonke kumbe bakutsho ukuthi khona khona omama nyantsho mama kuyaziwa ube ngabantu bengothathekile bazavota ngoba sekuthiwa kule bhanga labomama. Sisimile lathi khonapha sikhangele ukuthi iza kuyangaphi election iyayisidlulile. Yikho esifuna ukukubona kanti singaza ke ngitsho lutho kodwa xa kuyikuthi ibhenki leyo ilontshiwe ilontshele ukuthi omama bathole usizo lapho siyakubongela. Kodwa esingakwaziyo yikho silinde ukubona ukuthi ngemva kokhetho kuyini okuza kwenzakala lapho esizaqalisa khona ukukhomenta sesikwazi ukuthi sikhomenta ngani.
Ukutshela uthi nxa bekule ngxaki ekusungulweni kwebhange leli. Ukusungulwa kwalo ngemva kweminyaka eminingi lokhu kutshengisa ukuthi lilakho ukusebenza nxa imali ingatholakala.
Liqiniso ukuthi yingqondo eyaqala kudala. Ubaba uMgabe usesekhona ngabo 2014-2015 sabona i-board langikhona li-appointwa sometime ngomnyaka ophelileyo kodwa indaba le eyokuthi izinhlelo ezinjengalezi ezikahulumende ziyawe zingela funding eneleyo uyabo kuthatha isikhathi ukuthi ukuthi zivuke. Singazi futhi ukuthi alisilo qhinga na eleZANU-PF elekukhampeyina ngalo ngoba sesiseduzane ngama-election sozakale ukuthi alisiqhinga yini eleZANU-PF elokuthi bakhampeyine ngalo kodwa silethemba elokuthi even after ama-elections ibhenki liyawe lisebenza.
Ibhangi leli likhangelelwe ukuphathisa abesifazane kunye labasakhulayo ukuthi bathole imali yokusungula amabhizimusi amancane.